Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena sechedile kwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesiphi.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Sala ukuthi lamapolisa bazisa ubuhlungu abantu bezimbabwe. Bebazisa ubuhlungu ngathi kuphela ubuhlungu babazisa ubuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Ngabe yena hulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama spikes eHarare lamhlanje.
Se lamalunga heqembu lembube ele insingizi zibhongazi khonapha emelika lawa majahake bakhonapha kuma studios ethu lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kubika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMicklis Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa uqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emodening drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanathwa. Kodwa ngingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. Ina SET volume kabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlanganele lepetrol. Ipetrol yane mbe ngiyakwanisa ukuyifaka emotoring drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongeni hathi ukulandela nje.
I objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele yasuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile kwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipha.
Omunye wabakade bekulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke ezamaphathi akhona yezi ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kulokho asikwamukele nini ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ekuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka leli nyathelo likamoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle esukwini kumbe ngathi eminyakeni yonke ebesiyiphila ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo
umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala egoli kwamanje uthi liyancomeka lelinyathelo lithethwe ngumoyo
for the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye
uDr Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani lendlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kule kombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesacwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxele umeli weNkayi-South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lama-spice ukuthi-ke uzathutha ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engabo eyenzakala ebantwini beZimbabwe kodwa-ke okusalayo ukuthi lamapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe kambe yena hulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkholwa ungakhangela uhulumende uvele useswele lapha angabamba khona ayisiyo la maspayisi kuphela uhulumende sedinga imali emgwaqweni kuthiwa amapolisa nxa benikwa ageto ukuthi kona namhla nqale kuphenduke enkambeni fanele bele 2000 amapolisa ayenza ubudlwanguzwangu njengoba abe egolonjwa yibo bonabo ababuzayo
kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapolisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapolisa amaningi edlula amashumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks
Ntunga ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapolisa kuthiwa khona into embi abantwana bathi it's nonsense
umnumzana Abednego Bebe ngumeli weNkayi-South edalele ephalamende ukubhewuka kwalikhombi kucunule uzulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo ezitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje sixoxele omunye wabahitshwe yi-tiergas umnumzana Promise Mkhwanazi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile
ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa lalokhu ephela i-tiergas ebantwini
kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho
kule ngokevanga enzima edolobheni abantu bayagidiniswa kuqalisa ukuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho
uzwakala ungaphefumuli kuhle ikuhitshile la uyitiyegasi
ingihitshile iloku ingihitshe itiyegasi lapha kunelson mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa
ngabantu kuphela abantukazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje
sekudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu usethonukile bayalwisa abantu lamapholisa la alwisa luthuli kunelson mandela lapha
akula yini ababotshiweyo
asikakwazi kathesi vela kukhangeleki ngoba bathi bayagijima bagcwele indawo bagijimisayo lamapholisa sizakwazi lethu ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo namhlanje amapholisa ejikela ama-spikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantwini lokho.
Ye, yikho kucaphula abantu bacelukile idolobha lonke lakoleharare leli kunzima.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli esadake uSekhe Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonitshwa bonke ehamba kancane kancane wasukuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuvanga njoba nje simazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda kuma ekhuluma particularly indaba zeAmerica laseUK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe ezokhalela indoda ayasebenzela for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwe liqula labaphathi intambo abayisiqalo chiyagalo lulunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe umongabe lomgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze Botswana lama ministers angu 9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe lamali luthi South Africa balethe udeputy president uSiri Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilethi esithi thina umkhono mabo uqinile ukwedlula amanye amazwe eAfrika. Ambona ukuthi into etshengisa ukuthi umongameli Mugabe konke la mesa zakhe bayizwisisa ukuthi abantu bayadubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenelele lo mngcwabo bakhoqela ababengomongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamachuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethu lwemhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Yeah. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngowayengumphathi mtambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatsayi Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli zindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselelinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalowo sebona ngani kungaba ngcono nxa yena engazenzela, kukanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi leyi ngasebenza leyi mhlawumbe lelo owehluleka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa uma uhulumende lo ukhona. Wonke umuntu sefunda ngeyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, thina sikufunayo kuphela khona ukuyana ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena kwezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo kumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthi ningalokho okwenzakalayo?
Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe kabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi sokunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho luzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha. Okho kwenza ukuthi uPresident Mugabe isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzana Tsvangirai ulokhe engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosa ibe yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu kabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lo ukuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa incuke sengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhethwa ngenxa yokuthi sokutheni, bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhitshe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo indlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani ungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angikuboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwani ukuthi umuntu ofike azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu, singabala maybe uMagreti Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekhampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla athiyeneyo abafana labo Gwisayi. Kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje abantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
Kutshengisana mnudubo kubuhlungu-ke, kodwa ukuthi kutshengisa udubo lolo ukuthi abantu beZimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela. Kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe balema-experiences ukuze singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe ngumuntu oyedwa. Bonani kusukele kuthini iZimbabwe yavela empini, ivele empini kwazenzakala into ezifana legugurawundi ezenza ukuthi abantu besime kakhulu bathemba ukuthi hayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu.
ngibona khonoko kuyinto engakusinto enhle kwinto ukuthi fanele siyiluyise. Ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bepharlamente, ngibona ngani lapho kofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu bezimbabwe bakwazi baze ukuthi hayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu okhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe seminjani. Asoze senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sesikhethe upresident ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 esebhilitane. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Mxolisi Ncube, yena obeseJohannesburg kwele South Africa.
Kesizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $54 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le ikoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga, lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elesingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pha insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembu lamajaha amathathu kwamanje uvusa mkhaya uDumisani Ramadu Moyo Low Blessings Ngqo Nkomo majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha.
Hayi sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi kuyabongeka nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuza ingoma kaba sihlabelele. Angazi majaha kithi lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Yeah, hayi silungile singa.
Yeah. Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe, nguye ophethe ingungu laphana uNkomo. Iqanda lelo lilani phakathi ithiwa yini instrument oyiphetheyo?
Ele toy shaker.
Toy shaker.
So liqanda le ostrich ngalifaka amatshe phakathi enzathi likhiphe sound.
Hayi yenzani likwaziyo majaha kithi.
Sabela wena sabele kaya. Sabela wena sabele kaya. Sabela wena sabele kaya. Uyabizwe kaya. Sabela wena sabele kaya. Sabela wena Dance me cansos kuma mazwe onke we mali zobona pi.
Yeah, amaphimbo amnandi kakhulu lawo sevile. Yeah, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka 1987 esobuka secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sasicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenziwe umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi kweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula nokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amane omhlaba.
Ngiyakhumbula kudala lalingani libaningi.
Yeah.
Kwahamba njani?
Sasingu-6 ekuqaleni, abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi etshiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usesekuqaliseni kunganawo kahlangane kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto ebesifuna siyenze kuze kube
kuze kunaphakathi.
I-performance yenu lamhlanje ntambama liperforma e-Kennedy Center kuhamba kuyahamba njani kahle kahle?
Namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage sithakazelela i-100 years JFK. Kuzabe kuleqembu elivela e-Chicago abazaphefoma ekuqaleni then sokuphefoma thina. And then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isem umkhosi lokho kuyisem wokuthakazelela uJFK. Ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center. Lamanye amaqembu wonke avele endaweni ezitshiyeneyo. Kulamaqembu avele India, kulamaqembu avele Bulgaria, kulamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khonapho umkhaya. Asiyigqibeni ngoshosheloza majaha kethu.
Akuthi sho
sholoza yelele uye
ulezondaba mayo uthi estimela sivele zimba uye sholoza sholoza ulezondaba simela sivele zimba sholoza ulezondaba simela sivele zimba
Awubonike kwamnandi kwanjalo esikhathini sesibe lomkhawu. Sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igqibe uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.